sizamelela-ke ukuthi iphume leyo mali njengoba ukwazi ukuthi uhulumende wethu nguhulumende odlela esandleni, akulanto ebambekayo-ke ekhona in terms of ukuthi imali itholakale elizweni. So-ke ngalokho sesiphonga ukuthemba ukuthi leyo mali izaba khona njengoba umthetho lo kumbe ngithi i-constitution yokuthi isetshenziswe kanjani imali leyo isiphumile.
Ukhona emabhanga lizayifinyelela yini limali? Sikhangela ukuthi imali iyasilela emabhanga, iyasilela elizweni.
Well, emabhanga mbona ukuthi kungaba lohlupho ngoba ungakhohlwa ukuthi le asiyo mali edingeka ukuthi ube uthatha-ke kumbe usiba le-cash, kodwa imali edingeka ukuthi ukwaniseke ukuthi kumbe uyabhala i-RTGS kumbe uyabhala uyaswayipha kumbe wenza konke okufanele ukuthiwa yi-electronic money transaction. So-ke ngaleyo ndlela-ke mbona ngani hhayi akungeke kube lohlupho ngoba uzabe uthenga izinto okufanele ukuthi zisebenze ku-constituency. Okusalayo nje ukuthi-ke sokuyafuza ukuthi nxa ungala transport eyakho eqondane lawe kale sokufanele ukuthi-ke uthule lo ongaswayipha kumbe ongamenzela electronic transfer kumbe i-bank transfer kungaukuthi kube le-cash phakathi.
Indaba yama-allowances ke elilokhu lingakawabhadalwa limi ngaphi khonapho?
Well, lokho kufanele ukuthi uhulumende wethu nga uyayangeka kambe shua ukhona umuntu ongasebenza for 5 years lokhu engaphiwa imfanelo lezo azisebenzelayo. Nxa ngisitsho nje abantu bayamangala ukuthi kathi ama-MPs pho ahamba njani e-parliament ngenxa yokuthi-ke thina singama-politicians njalo sikhethwe ngabantu simele abantu. Isikhathi esiningi-ke lapho kufanele sinikwe lawo ma-allowances sigcina sisebenzisa ezethu imali sinethemba lokuthi azakuba khona ama-allowance, kodwa osokusebenza ukuthi abantu bakhulumeke ukuthi hawu nanko phela i-term size siyaphela, i-5 years sisiyakwana lokhu singakatholi la ma-allowance. Kuswelakalani ukuthi sithole kumbe lowo muntu athole lawo ma-allowance ngoba ungakhohlwa phela ukuthi-ke khathesi abantu kule ndingeko kulokukhangelela-ke okuningi ukuthi sokuzabuya phela amakhampeni lo oyabe ufuna mhlawumbe ukubuyela kumbe oyabe esebenze kuhlela abantu uyabe fanele ukuthi-ke abesesebenzisa kumbe abe lokuncane ukuthi abesehamba ayevuselela kulokho kumbe ayengezelela kulokho kade kwenza ukusebenza labantu. Kugcina-ke kusosiba nzima kulabo abangasoba-businessmen ukuthi basebenze kuhle ngenxa ukuthi imali zabo okufanele ngabazinikwa ngabazinikwanga.